Siyalamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ka-14 ngomfufu 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Alingali tshona njani zulukandaba mthwakazi omuhle kumagumbi amane omhlaba ulamukela emoyeni ngenjabulo nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Usumenza a factional leader. How can President Mugabe lead the factory? Yena a center for power. How can the first lady, yena onguye obusayo lomkakhe, abe factional? Akwenzi ngamanga. President Mugabe cannot be a leader of a factory.
Unkosikazi Grace Mugabe ulandula imbiko yokuthi ukhokhela elinye icele leZANU-PF emhlanganweni awenze eRushinga okuyinto isekelwe ngumsekeli kamongameli umnumzana Phelekezela Mphoko.
Asiphokozanga ngokuthi ama-ministers lawa sibabonile ku-ZTV iserandini ka-Dr. Grace Mugabe okutho ukuthi khona babone izali iqakatheke ukwedlula umsebenzi wephalamende.
Amalunga edalela ephalamende asole abaphathintambo bakahulumende ngokwehluleka ukuzephendula imibuzo yedale lamhla ekhetha ukuya emhlanganweni kankosikazi Mugabe. Kusasa lilanga lokunanza imisebenzi yabesifazane bemaphandleni ele International Day of the Rural Women. Istudio 7 inika omama ithuba lokutsho abadibana lakho emaphandleni. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Unkosikazi Grace Mugabe namhla ulandule imbiko yokuthi ukhokhela icele leZANU-PF elilwisana lelikhokhelwa ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa. Ekhuluma emhlanganweni awenzele eChimanda eMashonaland Central, unkosikazi Mugabe usole njalo unkosikazi Joyce Mujuru esithi ngumuntu omubi wathi lanxa engaze afe kasoze angcwatshwe emathuneni amaqhawe aweHeroes Acre. Ubehamba lequla labaphathi intambo bakahulumende kanye lomsekeli kamongameli umnumzana Phelekezela Mphoko, yena osekele unkosikazi Mugabe ekuthini kala xuku alikhokhelayo kuzana PF. Emhlanganweni munye unkosikazi Grace Mugabe uphinde wathi okumele bayethoniswa edale laphezulu lamazwe omhlaba ele International Criminal Court elise Hague kumele kube inkokheli eyake yabusa kwele Melika lele Bhilitane. Okunenga sikuzweni kuntathele izindaba yethu uMavis Gama.
Unkosikazi Mugabe usole kakhulu idale le ICC emazwini akhe awethule emhlanganweni weChimanda Secondary School eRushinga esigabeni seMashonaland Central ethi ngoba kusobala ukuba lakhelwa inkokheli ensundu yamazwe awezwekazi le-Afrika. Uphinde njalo umkhuba wakhe wokuthuka owake waba ngumsekeli kamongameli owaxotshwa ebandleni elibusayo leZANU-PF unkosikazi Joyce Mujuru elakho ukungayibekwa emangcwabeni angcwatshwa amaqhawe eNational Heroes Acre lanxa walwa impi ngenxa yalokho athi kuphambanisa akwenza ebandleni. Umsekeli kamongameli umnumzana Phelekezela Mphoko obekhona laye kulomhlangano uqhubeke ngomkhuba wakhe wokuncoma unkosikazi Mugabe.
Izolo mina ngithengi ngiphiwa isikhundla ngafunga ngathi mina ngizahlonipha ilizwe lo President Mugabe. Now lamhlanje sekuyaphenduka uthi wena lo muntu okade umhlonipha izolo uthi wena ungupresident wakho usumenza a factional leader. How can President Mugabe lead a factory? Yena a center of power. How can the first lady, yena onguye obusayo lomkakhe, abe ku-faction? Akwenzi ngamanga. President Mugabe cannot be a leader of a faction.
Wathuka abalemibono ehluke kweyabo umphoko ethi ongasekeli umongameli Mugabe ukhululekile ukuphuma ebandleni.
Nxa umsola uPresident Mugabe maneseleni phuma ufoma iparty yakho. Udumiso wamsola uPresident wafoma iparty yakhe. makoni wasolu president wafoni mpati yake nawe hamba so ngalawo mazi ngitemina ngikoni sezi kwenga
njenge nhlala yenza unkosikazi Grace Mgabe uveze impahla ayilethele uZulu weRushinga ebalisa impahla esike yagqokwa amafutha okuphekisa irayisi lomumbu abaphathi intambo bengatsha zikahulumende bayekele ukuya edale lephalamende uyangena umhlangano kankosikazi kamongameli unkosikazi Grace Mgabe owenzelwe eChimanda Secondary School eRushinga eMount Darwin. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nguMavis Gama.
Siyabonga Mavis. Ukuhlaziya lolu daba untungameli inkomo weStudio 7 ubuze ingcwethi kwezombusazo omnumzana Brilliant Mhlanga ukuthi kanti vele unkosikazi Mgabe ujongeni ngemihlangano yakhe le.
Izinto zonke lezi ezenzakalayo ziphart of esingathi ngesilungu phecelezi ngama-factional contest. UGrace into ayenzayo yinto esapothwa ngelinye iqembu likubandla lezana esesizwe abantu bekhuluma ngalo kakhulu abanye bathi G40 abanye babiza ngokunye but iqiniso likhona ukuthi yona liyana igroup asebenza layo kuningi ezama ukukwenza isiqokoqele esikhona ukuthi balungiselela isikhathi uMgabe engasekho kuphawa ngoba bayakubona okwenzakalayo ukuthi kumele bazilungiselele babekwazi ukuthi lo uzabeza ngena angene ekwazi ukuthi kulabantu vele kade vele besebenza besenzani labo bantu anegotiate labo yikho kwenzakalayo ubesi konke akwenzayo kuyindlela yokunegotiate la laba abakwanye amanye amaqembu aphakathi khonaphana esingathi ngesilunga ama-factions kuzana.
Iqembu le G40 leli Mhlanga okulabo Grace labo Moyo ngubani olikhokhelayo? NguGrace yini?
Into abayenzileyo laba abantu laba bayenza into yokuhlakanipha. Ku-politics kwesinye isikhathi njengale esilayo kuzani ungaba ngumuntu ophumela egcekeni waziyo ukuthi ngokhokhela iqembu elinje. Kusho ukuthi ngosuzahlala uchayiwe, ubizwe amagama, uthukwa ngakho konke. Abantu laba into abayenzileyo bafaka uGrace phambili nje ukuthi akhanye angani nguye olikhokhelayo. I-reason yokuthi why bemfakile ukuthi uGrace ngumkamongameli. Nxa yomkamongameli bahle bakwenza kwabalulu ukuthi othuka uGrace bahle bakutwist bathi uthuka umongameli. Njengoba besitsho nje ngesishona sabo ukuthi kusina mayi akuyendi begcizelela into yabo nale ukuthi lapho kulo Grace khona ikho lapho kulo Mgabe khona. So basho ukuthi anyone othi yena uGrace into ayenzayo uyaphambanisa ngezinye indlela uthi uMgabe into ayenzayo uyaphambanisa. So ngabantu abacathe ngemva kwebhathi likamongameli ngokusebenzisa uGrace ngoba nguye oliwathayo oligezisayo leli bhathi. Kodwa iqiniso elikhona igroup le ivelilazo inkokheli zayo eziyizwe ezikhuluma loGrace ziplotha konke zikuplane zimazisa uGrace ukuthi no akukhulunywe ukuthi uGrace la yavume kodwa akavumi ngoba uGrace eyisithutha. UGrace kaso sithutha mina yikho engihlala ngikwale ebantwini. UGrace uhlakaniphile wenza konke lokhu ngoba ekwazi ukuthi uMgabe nxa esehambile izinto eziningisela zikhangele yena. So kufanele ukuthi akhwinqe amarogwe akhwinqe izigqoko izidwaba athi asikhulumeni azame la ukuthi alungiselele ikusasa yemuli yakhe uMgabe engasekho.
Lo ke ngumnumzana Brilliant Mhlanga ocubungula ezombusazwe ubexoxa icingweni lontungameli inkomo weStudio 7 eseBilitane. Kunjalo nje amalunga edalele ephalamende asole abaphathi intambo bakahulumende ngokwehluleka ukuzephendula imibuzo edale lamhlanje bekhetha ukuya emhlanganweni kankosikazi Mgabe. Umsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa uthe amalunga la azajeziswa. Sixoxele unkosazana Thabita Khumalo ongomunye wamalunga ekade esidla ubhedu ngalolu daba.
Asiphokozanga ngokuthi ama-ministers lawa sibabonile ku-ZTV beserallini ka-Dr. Grace Mgabe okutsho ukuthi khona babone izali iqakatheke ukwedlula umsebenzi wephalamende ukuthi bazophendula okwenzakalayo phakathi kwelizwe ukwenzela izwi lwaseZimbabwe bazizwele kuma-ministers uma bameli bephalamende bebuza imibuzo yona leyo.
So kuyinhlala yenza ukuthi abaphathi intambo bakahulumende laba bengabuyi ukuzephendula imibuzo edalele ephalamende manyathelo bani elizawathatha njengamalunga edale?
Iqiniso lelo kayisikho kokuqala bavele bona khayazani benza umathanda So thina esikucelile kusomlomo ukuthi kumele bajezise ngendlela yemthetho yeparlamente ukuthi bazi ukuthi kuqhakathekile ukuthi babe khona benze umsebenzi kaZulu ngoba sikhuluma kunjenge badrive amabhenzi ama off-roader bahola izimali bahlala emahoteli iminyaka emibili imali kaZulu eka taxpayer. So kuqakathekile bazomphendula uZulu ukuthi njengoba wabanika indlela ukuthi basebenze lula abazophendula imibuzo esibuzwa nguZulu uma sezingena emphakathini.
Lo ke ngunkosazana Thabita Khumalo, ilunga ledale lePhalamende engowe-MDCT, ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 eseHarare.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Izizalwane zeZimbabwe eziphila ngokweluka inwele edolobheni leHaberone zithi zibhekane lobunzima bokuxotshisana ngamapholisa kanye lezimpi ezingapheliyo phakathi kwabo labanye babo beBotswana. Abanye batshele intatheli izindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya ukuthi akula ngenye indlela ngaphandle kokubhensela lobunzima bedinga imali.
Nyakenye kuqhamuke udlakela phakathi kwabeZimbabwe labeBotswana abeluka inwele esitishini samabhasi eHaberone. Isiqokoqela sendaba kulolwa ibhizimusi abeBotswana beCity abeZimbabwe babathathela amacustomer. Njalo abeBotswana bakhonona ngokuthi abeZimbabwe bamelanga bephiwe imvumo yokusebenza ngoba bengela maphepha aqondileyo. AbeZimbabwe bakhala ngokuthi akula lapho bangakhona ngoba amapholisa ebahlukuluza engabathola beseluka abantu esitaladeni. Lakhathesi isimo asikaguquki. Amapholisa eHaberone eqinisa umkhankaso okubopha abatholakala beseluka esitaladeni kukanti abeBotswana bengafuni ukusebenzelana labo. Unkosazana Faith Ndlovu uthi lokhu bevukana lamapholisa njalo ukuthuthela kwabaTswana noma nje sekwehlile lokhu kukhona.
Amapholisa ayasihlupha, siyabe sisebenza sibaleka sivikana lawo kanti futhi kulokudoniselana okuningi phakathi kwethu labalapha ekhaya.
Uqhubeke esithi bona bathola amacustomer amaningi ngenxa yesiphiwo sesandla ethi abaTswana kumele bazame ubungcono babo ukuze bathole ibhizimusi.
Okwamacustomer kudiphenda ngendlela umuntu abamba ngawo. Nxa umphatha kuhle umuntu uyakuthanda kuye kuwe. So kutsho ukuthi bona kumele labo ba-improve ama-services abo bayekele ukube bekhanyele ukuthi amaZimbabwenzi aphatha njani ama-customer.
Unkosazana Joyce Dube la ugcizele okukhulunywe nguMandlovu esithi abeZimbabwe benza imisebenzi ebukekayo owikho ucunula abaTswana abangafuni ukuncintwa bese besenza umhawu.
Mina ngiyeluka inwele manje uhlupho lukhona lapha kulokulwa phakathi kwabantu beZimbabwe labeBotswana. AbeBotswana bathi sibathathela umsebenzi kodwa iqiniswe likhona lapha ukuthi thina siyawazi umsebenzi seluka kuhle okudlula bona umhawu nje kuphela.
Omunye oyeBotswana unkosazana Mpho Mathala uthi yena uthanda kweluka beZimbabwe ngoba abanye bakhe akumelanga benze umhawu kodwa bezithuthukise njalo befunde kwabeZimbabwe abalesandla esihle.
Mina ngiyathanda ukusebenzelana nabeZimbabwe. Angilankinga labo. Ngingafunda okuningi kibo.
Weluka ezimele yedwa uTsawane Nango uthi yena usefunde okuningi ngabeZimbabwe njalo ayisikho isidingo sokulwela ibhizimusi.
SMotswana hairdresser.
Mina ngiyeluka ngabeZimbabwe. Balesandla esihle njalo lentengo yabo iphansi. AbeBotswana kumele labo bazithuthukise.
Uhulumende weBotswana yena uthi imisebenzi yezandla kumele igcinelwe izalwane zeBotswana njalo amapholisa azaqhubeka ebopha labo abavela kumanye amazwe abephula umthetho. Okwakhathesi kukhanya umdlalo kamacatshelana phakathi kwamapholisa kanye labeZimbabwe uya uqhubeka. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisabona ngoLeBotswana.
Siyabonga Martin Ngwenya. Sisuka ke kumantombazana eZimbabwe aseBotswana, siqonde kumantombazana eZimbabwe akwele South Africa, wona akhala ngokwanda kwenhlupho abhekana lazo empilweni. Iningi lithi lezinhlupho sezibangela ukuthi abanye bangene kuma sihlalisane labesilisa kungelathando, kanti abanye sebeze bethengisa imizimba yabo. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Wanda kwenhlupho eZimbabwe sekubangele ukukhwela kwenani lamantombazana sakhulayo abaleka eZimbabwe lawo esiyazamela impilo kwele South Africa. Kodwa ke lamantombazana athi lase South Africa impilo ifika ibasinde njengetshe. Ulihle Nyoni ngomunye wamantombazana sakhulayo aseseGoli. Loba nje yena wabalenhlanhla yokuthola umnyeni uthi kwamanye amantombazana angangaye kuqhinqwa izililo.
Omunye umuntu uyafika la uthola ukuthi usuke ekhaya, mayefika abantu bamjikele. Uthola ukuthi uzahlala hlubheka azagcine vele ethola umuntu angamthandi, sometimes ahlale naye for ukusurvive. Efuna indawo yokuhlala like.
Uthi izizathu ezibangela indubeko esihlangana lamantombazana kwele South Africa zibalisa ukuswela imfundo lokuba labangane abangalunganga.
Abanye vele ngabangafundanga because beswele umuntu like zomfundisa and stuff. Abanye balala ezitaradini emachurchi bayaphuza and stuff just because of uswele ukuthi uzohlala kuphi. Uthola umngane ufike umngane akufake elifeni yamaclub, then from there uzangena mebhuthi uzophuma, then ungasaphumeki.
Unkosazana Busisiwe Miriam Dube ongumbalisikazi esikolo sabantwana abasakhulayo kwele South Africa uthi akulula ukuphila njengomhlambi kazelusile ikakhulu kumantombazana asakhulayo.
Kunzima especially lapha egangeni ngoba lapha abantwana kuthiwe kabazenzele into ebayifunayo, kodwa kufanelanga sibanike that thing yokuthi kabazenzele. Singawuthathi lo mthetho kagovernment wala, fanele sithathe lo mthetho esisuke lawo ekhaya because they say child begins at home. Khona ukhona esifundisa nabogogo labomkhulu lathi kabasibafundiseni khona lokho abantwana.
Uthi kodwa okunye kubangelwa yiwo amantombazana afike athathele phezulu imithetho yakwele South Africa ebapha amalungelo adlulise amalawulo. Unkosikazi Mendi Ndebele oqhuba ibhizimusi lakhe lokuthengisa eZimbabwe abuye njalo abe ngumculi ukhuthaza la mantombazana ukuba ingxenye yamabandla ezokholo ukuze athole obabakazi labo mama abazabaxwayisa.
UNkulunkulu nguye sengu anti wethu khathesi, nguye sengu gogo wethu. Ungavela ukhetha uNkulunkulu konke kulungile kuwe, usulo anti usulo gogo ngoba ukhona ukukugayida everywhere.
Kanti uthi njalo kuhle ukuthi umuntu loba engekho eduze kwabazali bakhe ahloniphe loba nguphi umzali ambonayo.
Hlonipha uyihlo lonyoko ukuze insuku zakho zandezweni nothi umama akho okuzalayo lapho khona phe South Africa kulomuntu omdala ongangomama akho nxa yekukhuza lalela uhloniphe. Ungahlonipha abantu abadala kuwe bekugayida, then impilo yakho izaqonda ihambe ngendlela.
Abanye ke bathi sekudingeka uhulumeni weZimbabwe abe lendlela yokuthi eofisini yomelwe weZimbabwe kwele South Africa kube khona ozancedisana lamantombazana la asakhulayo. Ngimele studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo half past 8 kusiya ngo 9 ntambama. Lamhlanje sikhangela imihlangano yenziwa ngumkamongameli unkosikazi Grace Mugabe la kukhulumayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singakangena esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ingcwethi zombusazwe zithi okukhulunywe kungxoxompikiswano yabafuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli kwele Melika bekubandla lama-Democrats bekungamanga wodwa. Umongameli Barack Obama wele Melika ubikwa ethembise ukuthumela ingcwethi zebutho kwele Cameroon ukuyacubungula indlela zokwenqabela imisebenzi yamalwa icacha awesimoslem edlulisa amalawulo abalwisa kwele Nigeria lemazweni angomakhelwane abe Boko Haram.
Samhla ka 15 Mfufu umhlaba unanza okwenziwa ngabesifazane emaphandleni ele International Day of the Rural Women. Ngakho ke iStudio 7 ithanda ukuxoxisana lani ngezemaphandleni. Lingaphi kwele Zimbabwe emaphandleni? Alike lisithinde ngocinge sizokuthi lina ngapho liphila njani. Loba kusithumela iWhatsApp text message, loba iaudio esingayidlala emoyeni. Loba njalo lithumele inombolo zenu zocingo ukuze silithinte. Unombolo zethu ze WhatsApp ezithi 1-202-465-0318. Inombolo njalo 1-202-465-0318. Studio 7 ilipha indaba ezimqotho. Lingakhohlwa njalo kubana lingathumela ama audio yenu lawo le nombolo zenu lingakhuluma emoyeni silakho ukulinika umvuzo we radio, owe t-shirt, loba ama ballpoints.
Ele Zimbabwe likhangelelwe ukubambisana lamanye amazwe omhlaba kusasa ekunanzeni ukwenziwa ngabesifazane emaphandleni ele International Day of Rural Women. Inhlanganiso yomhlaba wonke United Nations ithi ilanga leli liqakathekisa ukwenziwa ngabesifazane okunjengokulima, ukudingela imuli ukudla kanye lokuzama ukuqeda ubuyanga bukaZulu. Silicele ukuthi lisithumele imbiko kuWhatsApp yokuthi libhekana lani nsuku zonke emaphandleni. Kulabo abangenelisanga ukusithumela imbiko le, silicele njalo ukuthi lisithumele inombolo zenu ukwenzela ukuthi silithinte kumakhale khukhwini. Sithole inombolo zowesifazane ohlala eBhinga samtshayela ucingo ake sizwe ukuthi uthini.
Mina ngufebhi duze ngifesi nampande kuwadi 3 oebhinga. Ngilabantwana abangu-4 ngiyendile ngilomkami. Mina ngifesi nampande phansi kwesiyabhuwa. Ngingumama osemareseva oziphilela ngokuwoda silamagrupu abomama ngapha. Siyawoda singamagrupu abomama wama-self-help groups. Ama-self-help groups kutsho ukuthi wena ngokwakho uyazinceda. So siyahlanganisa izimali zethu sikhiphe ama-R5, R5. Sithi sesihlanganisile imali leyo akula komiti. Nxa silomhlangano wethu oyedwa uyasikhokhela athi singaqeda sibe sesisenzane sithathe imali leziyana sinike omunye wethu. Singamgwereda ayenze ibhizinisi ayewoda. So mina ngiyangiwode izinto zokudengisa ngihamba ngithwele. Angilashophu ngiyadengisa. Phakathi kokudengisa kwami sendenga inkomo eyodwa. Sengiyakhe indlu yami ele 2 rooms ele varanda. Ngilesifiso sokuthi kuliwona lomnyaka ungakapheli ngiyakhela abantu bami indlu yokuthi lanxa bendile bangafika balale endlini yamazeni. So thina ama group esilawo lapha esinampande sile 16 plus 12. Sikutazwa ngabenhlanganiso ezimeleyo ebasilizi trust ele office eBhinga lakoBulawayo. Sisebenza lo mama uMrs. Sibanda, uMary Sibanda, ngiyosikhuthaza ongu-program officer. Sesisebenzela thina abaningi sebethatha imbuzi bayawoda imbuzi besiyadengisa eHarare. Bezuza imali baphenduke benza i-butter trade, baphenduke belengubo, okunye babe lezigubhu zokukha amanzi, lezi nto eziningi nje benza i-butter trade batshintshanise le nkukhu lembuzi. Bese betwala besiyadengisa eHarare. Hayi ngiyabonga maZimbabwe amahle, ngizacela ukuthi ngibakhulumise ngesangithi. Ngwabona biyeni monseni mamama, nimuli muZimbabwe, ngathubuke tuberekela ntomwe, mendili mwana echitonga, ndimese Big Gabuza Dube, Mrs. Siyampongo, Ndalumba. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga ke lo ngunkosikazi Febi Dube ohlala eBhinga obekhuluma leStudio 7. Nxa lifuna ukungena kuhlelo kusasa, thumelani inombolo zenu kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 1-202-465-0318. Inombolo lenjalo 1-202-465-0318. Lelakho njalo ukuthola esiliphathele kona okuvela ngapha ku Studio 7 nxa lingakhuluma lathi. Alamhlanje ke kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba sixoxa lomnumzana Marvelous Khumalo isikhulumeli senhlanganiso ye Harare Metropolitan Residents Forum ukulandela ukulwisana kwabaphila ngokuthengisa izidaladeni lamapolisa izolo eHarare kubotshwe abayisitshiya kalombili. Abantu laba bebesemthethwani ndaba lamhlanje lapho abancitshwe kona ithuba lokubhadala imali yesibambiso i-bail. Siqaleke ngokubuza umnumzana Khumalo ukuthi kanti vele bekuhamba njani.
Ngathi lokhu kuqalise izinto naleyi iqalisa ngomvulo. Amapolisa kamunicipala kade ebhoda ukuthi bona bafuna ukuphumisa amavenda wonke. Ayenza umsebenzi wayo ku-CCTV sesithi babe fuze bahambe bona kuma-designated areas anikezwa ngumunicipala. Kodwa amavenda ayala athi hayi indawo lezo kazilunganga noma kakula izambuza njalo kakufiki abantu abathengayo khona ngale kakula market. So babesala amavenda kodwa umunicipala yena sebuya kathesi esebenzisa amandla ebahlukuluza ebaxotha ukuthi basuke ku-CCTV le. So izolo kucine sokusenzeka ukuthi kwaba ne-violence amavenda labo basebezithenda noma omnisala amapolisa akhe abuya lawo besenza behlukuluza abantu laba bebabamba ngamandla besebenzisa i-violence. So njengabantu amavenda labo bacine sebethenda besebenzisa amandla njalo.
Bakhona abalimeleyo?
Yeah, bakhona amavenda abalimeleyo njalo kule abanye abangu-8 abavothiweyo izolo. Khuluma kathesi kade beku-Majestic Court namhlanje bathole bekhona.
Lona udaba lokuthengisa ezitaladeni lolu lumi njani kwakathesi? Liyathembisa na ukuthi luzaphela njengoba sibona soluthethe isikhathi kunganaluphela?
Asi mina angiboni luphela kathesi. Ukuthi udubo lolu luphele silo thina ukuthi uhulumende afuze anikeze abantu imisebenzi. Abantu bathiye bodwa ukuthengisa lokhu esitaladeni babuyele kuma-industry basebenze. Umuntu wonke ombona ethengisayo esitaladeni ngumuntu odinga ukuthi imuli yakhe ithole impilakahle. Kodwa umuntu wonke uyafuza uyafisa njalo ukuze ahambe ayosebenza eku-industry. Kodwa imisebenzi lapha eZimbabwe kakula uhulumende wesehlulekile ukucreate imisebenzi ukuthi abantu labo bonke abathiya isikolo abasebeqedile isikolo kuma-universities lama-college bathole imisebenzi. So yikho thina esiyibona nje long term plan engayenzi ukuthi udubo lolu lokuthengisa kwizitaladi luphele. Okwesibili, nanxa umunicipala esithi yena ufuna ukuthi anikeze abantu laba indawo ezimekakuhle ama-designated places lawo afuze abe khona endaweni lezo ezihamba khona abantu ukuze abantu bathenge njalo kufuze kube lezambuza ukuthi abantu laba basebenze.
Hhayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga abalaleli, ngiyalivalelisa. Mina kade ngingimazelas Khumalo, isikhulumeli se-Harare Metropolitan Resident Forum.
Hayi, lathi sibongile, ubelela ngelihle.
Siyabonga mntu omdala.
Sibongile ke mnumzana Khumalo, ubelela ngelihle. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ebezikhokhela. Unkosikazi Grace Mugabe ulandula imbiko yokuthi ukhokhela elinye icele lezanu PF. Amalunga edalela eParliamente asole abaphathi intambo bakahulumende ngokwehluleka ukuze phendula imibuzo edalela eParliamente lamhlanje ekhetha ukuya emhlanganweni kankosikazi Grace Mugabe. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Igama lami ngu Chris Gande, ngilithiya ke ku Studio 7 Live Talk. Lilale.